Hola mngela emweni ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isehlakalo lesizaba siyasidaniswa. Endi besingakhangela ukuthi kungaba lo monakalo onje kwelinye ilunga lebandla lethu elinjengo SG, Secretary General wethu. Endi kuyasidaniswa and siyafisa ukuthi kungaba amapholisa ayenze umsebenzi wabo abantu laba bebutshwe.
Indlu kanobhala jikelele webandla le-MDCT ijikelwa ibhomba elilungiswe ngamafutha epetrolo lamuhla.
Kodwa ke ikhomithi ikhulumile ukuthi ayithokozi ngalokho. Sifune futhi ukuthi kuyedingwa eyinye i-information bayilethe ukuthi wethu uzababhalela ngezinto ezinyesiteka bazilethe.
Abe-National Social Security Authority bamiswa phambi kwekomiti yedale lephalamende ukuze bachasise ngokuchaphazwa kwemali yempentsheni.
Umongameli Robert Mugabe usuka elizweni elubhekise kwele DRC lamuhla emhlanganweni wenhlanganiso oyibona ngezokuthengiselana eCOMESA.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abajikele ibhomba elenziwe ngamafutha epetulo endlini kanobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Tendai Biti namuhla. Leli bandla lithi isehlakalo lesi senzakale ebusuku ngehola lakuqala njalo akukazakali ukuthi ngubani ojikele libhomba. Indlu kaBiti ike yabhonjwa njalo ngomnyaka ka-2012. Isehlakalo sanamhla siza kulokufuthelana phakathi kwe-MDCT phezu kodaba lobukhokheli bebandla, abanye besithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai sokumele achiye isikhundla ngoba sehlulekile ukususa iZANU-PF embusweni. Kumaviki amabili edluleyo kuqhamuke udlakela emahofisini e-MDCT lapho okutshaywe umsekeli kamgcinincebo waleli bandla umnumzana Elton Mangoma, yena ongomunye wabathi uTsvangirai sokumele asuke esikhundleni. UBiti yena ubikwa esile ngokubambelela ngokubaleka wangena emoteni kaTsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai bethesa uBiti lo Mangoma icala lokuzama ukususa uTsvangirai esikhundleni. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi indlu kaBiti ingaba ibhonjwe ngamalunga eZANU-PF. Amazwi kaMonzora agcizelelwe ngumsekeli wakhe umnumzana Joel Gabuza.
Isehlakalo lesizaba siyasidaniswa and besingakhangela ukuthi kungaba lo monakalo onje kwelinye ilunga lebandla lethu elinjengo-SG, Secretary General wethu. And kuyasidaniswa and siyafisa ukuthi kungaba amapholisa ayenze umsebenzi wabo abantu laba bebutshwe kumbe ngobani bebutshwe bevalelwe benikwe isigwebo esifaneleyo ngoba kungabe kwenza ukuthi ngabe bambulele phela ngabe utholakale esendlini kumbe eseduzane lalapho kuwele khona ibhomba yona lele elikhulunywa ngalo.
Bona ngani ngobani abakwenzileyo lokho?
Well, okukathesi kuyabe kukubi ukuthi sithi uzibani uyokwenzileyo, but singacabangela nje ukuthi hayi yabona nje ngoba kulokuxokozela nje okuthize nje loko kade kusemaphepheni okuzaphela nje ngikathesi kathesi. Singathi izitha ze-MDC zingathathi i-advantage lapha behle bethatha isikhathi sokuthi behle bengenele khonapho, anti ukuthi impedi ingena ngenxeba baye bayahle bethathele khonapho ukuthi bezame ukungenela beyenza udubo lwethu lube lukhulu kakhulu. Kungenzeka sibili ukuthi kungaba izitha ze-MDC yedwa wonke umuntu uyazazi izitha ze-MDC, abantu abayizondi ye-MDC.
Nxa usithi izitha ze-MDC ezaziwayo utsho iZANU-PF?
Well, izitha ze-MDC ezaziwayo bonke kugoqela bonke abangafuni ukuthi sibuse, abangafuni ukuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle.
Sike sabona uMangoma echaywa ngabasekeli be-MDCT kunsukwana ezedluleyo abamethesa icala lokufuna ukuthatha isikhundla sikaTsvangirai. UBiti laye ubikwa wasila ngokubaleka njalo wetheswa icala lokusebenzelana loMangoma emizameni yokukhipha uTsvangirai esikhundleni. Ayisibo bantu be-MDCT yini abatshisa indlu kaBiti?
ziqondise khonapho. Amaphepha andaba udaba lweMDC basuke barukhulisa barukhukhumezela kukhula kakhulu. Ubaba uMangoma kaChayiwanga lemfanekiso ijingisa ukuthi ubaba uMangoma wadozwa ngabafana amaYouth MDC bezama ukudonsa bemkhiphe emoteni kababa uTswangirai wadatshukela ihembe kazange ifakwe isandla ichayo ngokubonisa kubonayo lokwazi isikwazini.
Uma Ngoma baba Gabuza uthi wachaywa njalo lemfanekiso yaphuma edatshukelwe yiyembe njengokutsho kwakho ulamanga nxa esithi wachaywa.
Ngakuyikuthi watsha amboni ukuthi abantu beMDC ngakuyikuthi watsha ngabantu beMDC ubaba uMangoma ubekuphathi kumbe uloke kuphathi for years. Uyawubazi bonke abantu beMDC posi engelisile ukuba kwazoyedwa ababili kodwa exukwini labantu yakuphansi ukuphiko yedwa ngabatsho ukuthi abamtshaya ngozibani bebotshi bona labo bantu ngoba sifuna abantu abatshaya abanye hayi khona ukuthi ethi watshaya ngabantu beMDC kakhuluma ukuthi watshaya ngozibani lozibani bebotshwe.
Singacabangela ukuthi sekwenzile lokho ngoba bakhona ababotshiweyo omunye usentolongweni sikhuluma nje ubotshwe ngeviki edluleyo abanye bebekhona le njalo lamhlanje.
Ye asimele ke sibone ngoba ukucabangela kwamapholisa bayadingisisa ukuthi bengabe ngobani ngoba abanye abantu ababotshiwe la batshiwe babengekho vele emhlanganweni wange-Saturday le okwayenzakala khona umuno wonalo. So sibona ngathi ngama-investigations nxa kuzaphuma akuphume kucace zena abantu bebotshwe okwakathesi asimelele ukuthi sibone ukuthi bazathola belecala yini bona lawo abazebizwe ngamapholisa.
Umnumzana Joel Gabuza ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Kodwa isikhulumeli seZANU PF umnumzana Rugare Gumbo ukulandule ukuthi ibandla lakhe yilo elichise indlu kaBiti wathi lokhu kwenziwe ngabantu beMDCT.
Okukhona ukuthi into yeMDC le yokuba iblame iZANU PF lezinto abaziyenzayo akayincedi. Abantu bonke bayakwazi ukuthi abantu beMDC abantu abahlanyayo abantu abale violent owelish bencuke bachaywa wasuke kumhlangano nalowo kathesi sebechayana anti bachayana ehhofisini yeMDC about 2 weeks ago. Okutsho ngithela ukuthi yeMDC le iparty elabantu abangela discipline ukuthengisa ukuthi yiyamecha abantu abangaziyo kuthiwa yi-petrobombed wake wa-petrobomb before befuna ukuthi bayekele ukuthi abantu babone izinto kuhle i-distraction yenta singeniye yinto esingayifuni thina sifuna ukuthi abantu babambane zisebenze sonke one stability one unity so hayi ekwamonzura lokho hali yamazi umuntu umonzura ngumuntu onjani.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZANU PF.